No, alisikiniso alelo. Silawa ama programme siwenzayo kodwa sitshela ukuthi singakhulumi kumphakathi ngoba kwenza ukuthi amapolice asilandele ungananzelela mfowethu uMore Blessing Ali ube phakisa kakhulu udaba lwe voter registration ngapha koBulawayo uLangelihle Zonda Dube lo wabulawa ngabantu ababe bedinga imali asikabi leqiniso ukuthi abantu laba bedinga imali kumbe ngabantu ababe thunywe yiyona iZANU PF so ngananzela uMore Blessing Ali lo Zonda bonke abantu ababephathisa kudaba lwe voter registration so sesibona ukuthi kungangcono okwathesi ukuthi nxa senza izinto zethu singakhulumi kakhulu kumphakathi so alisiloqiniso ukuthi asikhankasi umkhankaso ukhona kodwa siwenza ngezinye indlela themba laba kunational engisebenza labo bayavumela nalowo mbono hatha lisiqinisa into evele ikhona yikuthi umnanga golodlakela nxa sokungena endabeni zokhetho angazi ukuthi abanye kwamanye amazwi bambukani umuntu owenza imisebenzi enjengale esiyibona emibi kangaka so kwakathesa hatha alisiloqiniso ukuthi thina asikhankasi ngithemba labo bantu babe khayelela ukuthi bebone indlela esiyabe sizenza bese bethumela abantu abazovota izinto manje hatshi okwathe sibakhayela amehla abanzi
manje kungani ugatsha lwezokhetho ikhomishini yezek itshengisa ukuba kulabantu abalutshwana kakhulu ababhalisela ukuvota ezigabeni zakoBulawayo le Matabeleland akutshengisi na ukuthi amalunga enu amadolo nzima kudaba lwezokhetho
ngitsho abantu abarejistayo ngananzelela baba yi 22,000 bona phose kufika kubo 30,000 ngananzelela ama figures yeze khona lawo bafika kubo 22,000 ababhalisa ukuvota le mboni inumber le iphezulu kakhulu ngoba singakhayela kususela uJanuwari izeki ibibona ukuthi abantu nxa sebethi badlezabuzane bese bekhatha bethi iprogram siphele bafake u-one month ubasazivele sikhala ngokuthi izek imele ihambe ezindaweni lapho okuhlala khona abantu ngoba kusuka kudule kakhulu ukuthi abantu begade besiya khona le ezek so yizek ele esiyisolayo hatshi ukuthi sisole amalunga ebandla sonke isikhathi nxa bengene ebantwini bona bezek befaka wona lana ama-biometric voter registration tents and equipment into eyenzakalayo ukuthi bahlale endaweni umbeni iviki eyodwa kumbe behlale inyanga eyodwa khonokhana kwenza ukuthi abantu abalutshwane bebhalise kuyabe ufuna ukuthi vele behle bebekhona ezindaweni thina lathi nxa sikhankasa sesikwazi ukuthi izeki ikhona zozananzela seze ubuhlungu kakhulu bevala i-voter registration ngo-April ngoba abantu abaningi sesilomkhubo wokuthi singena ezindaweni lezimota abanye sibaphelekezela njalo sidinga izimali ezokuthi sincedise abantu kodwa bona bezeki bengabona vele sesisebenza bebona thina vele sitshaya umklomelo into abayenzayo ukuthi bavale